ngizilelela kubula ke ukuzima ekamkhangelayo ngensuku lesayiz ukukhula abantu kakhulu kungela mithi esiqondana nokuthila legciwane kwalo. So usuku lolu seluqakathekile kakhulu kubantu esingabaqoma izigadlazi mina ama-caregivers aibo abancedisa abasebebhoks ukuthi bayincedisane ngokuphela ukuthi bakhuthazane ukuthi bathinga imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wachela emzimbeni womuntu wamgulisa wabulala. Siyabehlanganela labanye abaphila nge-HIV kusekholekthivi ukuthi wonke umuntu okuye wavulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV kebecabanga ukuthi bakithi sasizakala salahlekelwa kodwa zonaku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathesi sikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi nakondisazo zi-government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama-interventions the National Health Council have done really quite an improvement. IZimbabwe ziye kakhulu nabenetwa kakhulu iZimbabwe National Network of People with HIV, National Health Council and the Ministry of Health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo kodwa ke into elokuhlupha okweminyaka eminingi stigma ne-discrimination ukubadlulana ukukhangelelana abantu ukuthi anqawule kwagula singenwana ngoba ngena ube yithuhla uvele uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane ngenza ukuthi ukulanze ukhaya ungumama wendile ungubawule mkakho kodwa umkhuhlane ngenzela izithi ngendlela.
Amazwi akho okugcina, inkuthazo ongaba layo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe nokubambani kakhulu nokuthi bengabadlululi labo abagulayo abanahle amaphilisi, bengabandlululani abantu singabi ngokuhlola abantu ngabeso sithi hhayi wena uyinje wena uyisofu wena uyakhuthumala wena ulesobanshi sezinikana amabizo amaningi-ningi kasiyekeleleni khonokho sizikhangele zonke singabantu fanana siyakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphisaimpilo esokuthi yena umeka okunganani umeka nzima okunganani sikhangethi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana nayo.